sikhangele ukuqhubekela phambili kumbe sikhangele phambili. Ama-recommendations abuyileyo lapho engiwabona egqakathekile amabili. Okokuqala yikuthi labo okuthiwa nabadubula, kuyakhulunywa lapha i-commission leyo ukuthi kumele ukuthi kube ngabantu abazalethwa bakhulumisane labo ukuthi bengaba le ndlela yokuthi babanjwe ngumthetho ukuthi lesisika kungenwa kumbe kumthetho wandaba uthonisiswe lindaba kuzwisiseke ukuthi kathi kuyini okwabenza ukuthi beze bedubule abantu. Ngithanda ngibona ngani kuqakathekile ukwenzela ukuthi kusasa nxa abesibutho beceliwe ukuthi benze omunye umsebenzi bazabe bekwazi ukuthi ungadubula abantu uzahanjiswa kumthetho wandaba. Njalo lelo cala lisoze libole, liyabe kulicala liyabe likumelele. Okwesibili, ngibonani lapha bafaka ukuthi kumele ukuthi kube le ndlela yokwakha isizwe lokubuyiselana abama-political parties, kube le ndlela yokuthi kukhulunyiswane. Lezi muli zalabo abadujilelwe abantu balethe lapha ama-recommendations ukuthi kube le ndlela yokuthi bazabhadalwa ngayo, kumbe labantwana kumele beyezikolo bebebhadalelwa nguhulumende, ukuthi uhulumende athathe-ke i-responsibility ngesenzakalo leso senzakeleyo, njalo axolise. Bona ngani singayenza lokho, kuyavula indlela yokuthi nxa sikhangela ngemuva njalo sesikhangela ukuthi kanje kwake kwaba lo daba lwegugurawundi, kwaba lo daba lwabantu abatshayayo ngo-2008. Nxa uhulumende seqalisile wenza lokhu, kutho ukuthi engxenye kungamnika isibindi sokuthi lalokhuyana okunye okungemuva axolisa kukhangele njalo abantu bakwanisa ukuthi bancediswe nguhulumende laba abalahlekelwa isihloko zabo.
Ubone ngani izixwayiso lezo ezikugwalo lolo ziyenele yini?
Bembona ngani mina lezi zixwayiso azingeke zanela kakhulu kulezikhexe eziningi ezingabe zikhona. Kodwa bensitho ukuthi njengoba kuyikhomishini esisebenzile yavala umsebenzi wayo engxenye yakulakuthi esesingalwenza kathesi okumele sikhangeleni phambili. Imibuzo eminingi ikhona ukuthi kuze kufike esigabeni sokuthi kudutshulwe abantu bafe, ayisonto kumele iyenzakale elizweni. Kuyinto esabisayo nje khonokhuyana ngibona kwakumele ukuthi kube into abayifaka ibe mqoka, njalo kungabi le ndlela yokuvikela uhulumende ukuthi kwaphambaniseka. Njalo lokuzwisisa ukuthi abantu laba abadutshulwayo bayevele bengabantu laba ababeyingxenye yabantu laba ababethengisela kumbe ngabantu ababezithengisela izinto zabo bezihlalele baphongukudutshulwa, khonokhuyana kuyayenza ukuthi le cala lakhona libe kube mgceki ukuthi kanti ngubani umuntu ongabe evele nxa sikhangela lapha owayephambanishile.